sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Marabini usethule ingoma yomculo werege.
No, ya umculo werege nje umculo ovele benguthanda vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley yabo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19 kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana kulakho ukubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukukhathaza abazali ukuthi iningi alilamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees. Njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus okubangela ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona le. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behamba-hamba nxa kungela ama-movements abantu, akula mali elizweni, zingaba liphi ilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe le minye imisebenzi abayenzayo. Kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezihlalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees ayachiyana lesikolo. Indleko zangkhona ziyabe zichiyene. Abe primary nyananzelela esinye isikolo seprimary sesigabeni sami lapha edete iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe secondary slate tema secondary school baye bebhadala 40 US. Nga se sinjela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona le. Yona idethe ngokwayo ikhangelele ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona edethe ngeye-tourism. I-tourism yangkhona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo, kade kungela makhiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uluhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM, abaso bantwana bonke abanelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni?
Ah, njengabazali kathi sicabangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala i-fees. Nxa kungayenzakala ngesingisi esibiza sithi ama-payment plans, engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-one kumbe inyanga ezimbili, engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono. But khuluma iqiniso, umumumuvi abazali kabala mali, ilizwe alila mali, indawo yami ayila mali, kuwomile.
Umnumzana Stanley Dorima ngumzali njalo engukhansila wedede esigabeni seMathebeleni North. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edede. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abalitshumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela, kodwa akula ngitsho loyedwa ogulela ukufa. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle, ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngomvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa, kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo, kodwa yenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi, ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye, akasilalele izikhalazo zethu, asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo, ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu, ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo, ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi bale gciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini, asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizathelela lana kumbe kuzayenzakalani, asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe, nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini, kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala, ngoba ungakhala izikole eziningi ezisemaphandleni ziyaswela, azilazi into ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela, zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igcikwane lingame metheyi, akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana abaminyeni. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igcikwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo, ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabesitshona labantwana esikolo, yithi sabesikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize liyetshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho, abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma, kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngapi osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asincwatshwanga kudala na sixoxele sizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Abel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu
isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abanga abesilisa kuphela kulisiko lesizulu isizulu siyisinguni usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku so yiba bazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapha bayofihla khona
bakhona yini abavela eZimbabwe osuzile ukuthi baza eyafika kwanongoma ukuyafihla inkosi
Angezo ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona emfihlweni kwenkosi kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi silo sakwamthwakazi inkosi ubulelani njubelo bhengula khumalo ngoye ozohamba ababuya ngale ekhaya angazi kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi
abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi
yebo abeZimbabwe bana ma mixed feelings ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi ispecial komthwakazi ixazululwe uyayikhumbula indaba yombhuqazwe waye-interested ngayo kakhulu ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi ohamba nenkomo zethu siyazifuna iinkomo zethu ube ngumntu olungileyo yikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude kodwa thina esake saya kuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizwe sakithi siyakhululeka siphathwe njengabanye abantu ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula bahlupheka kwamanye amazwe kodwa sina indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi so kunama-mixed feelings abanye bathi ube ngumntu omubi ngale ndaba yokuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia yethi hayi ebantwini bakithi ubehlale kukhuluma nje masivakasha sikhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu sibe nesithunzi njengabantu bakomthwakazi
umnumzana Abel Khumalo isizukulwane senkosi umzilikazi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlayive libika ukuba umnumzana Munyaradzi Makore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye wacilibezelwa ngumakhelwane wakhe owambhadalisa imali eningi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi ukuyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali. Iphephandaba lakwele South Africa ele Rapaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba umongameli welizwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga salibonani lonke balandeli be-Studio 7 lani basakazi be-Studio 7 siyabonga ngiyabonga lami ukungena kuhlelo lapha ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo njekisheni antanti bafuna ukuphila pho nxa ungasahlatshwa leyo njekisheni usufunani seli loko lidinga kuningi loko kuningi elikudinga lidinga lina litshela ukuthi nana ngumuthi hlatshwa nini sebehlatshiwa abantu amanye amazwe bayahlatshwa lina lisafuni ukuhlatshwa selidinga ukuthi lize litshelwe litshelwe njani ngayuphi umhloko wokutshelwa hlatshwa nini kuphela lizithukele umsindo liphile kwenzela ukuthi liseve i-COVID le ekhona emhlabeni lelizweni lenu leZimbabwe nengi bayafa abantu lani liyafisa ukufa zamani ukwenza njengalokhu kwenzela ukuthi lani lize liphephe libe ngabantu lani kwabanye abantu. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7. Ngu-Eddie lo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kweleJohannesburg. Ngisacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa, basaba nokuyemapholisini or ukubosonhlala kahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha. Eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho. Akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhezi. Ngisho nje loba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance, child maintenance, akubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa. Ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo. Ngisacela ukuthi uma nga uqinisekile unawo ama-victims alabo bantu aye to the nearest police station ayozibika ukuthi ubani, nabo abantu bayalele ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha. Ngisacela mpela nje uma enabo labo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto. Ngisho ungenayo yona i-passport, ungenayo i-birth certificate e-police station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu. So angazi yena ukuthi laba abantu ngabahlala kuyiphi iside ye-South Africa. Eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho. Ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong, aye e-police station ayoprove ukuthi bayalile bafuna amaphepha ngizombhilifa. Kodwa beside lokho hhayi cha, awukho umthetho osho lokho futhi angaze ngibone kusenzeka. Baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha, benganalutho, belithole usizo e-police station.
Injani basakazi bakaStudio 7 ngikhuthe entabazinduna. Ilanga lokujabulela ilanga labomama leli. Ngithe eZimbabwe kalitsho lutho ngobomama abahlukuluzwa. Khathe sikhuluma nje omunye umama onjengoThabita Khumalo usesibhedlela wehlelwe ngenkemenkeme yendaba. Lokhu okwenzakele kuThabita Khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya. Amalecacha lakho leZimbabwe, i-government yamalecacha iphendukela abantu yaba yinkukhu edla amaqanda. Kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becachile. Iqiniso elikhona ukuthi lokhu kutshaya kukaThabita Khumalo lokuthathelwa nje izinto kwezombusazwe sasho lokhu ayisiwo masela lawa. Sihlezi sikhala ngabanye abahlezi befalelwe bebanjiwe nsuku zonke bebandlela amacala angekho. Isikhathi sokudemonstrator sikhona ku-constitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa. Abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo lafakwa emuntwini oyedwa nabangane bakhe. Wenza ngani ithina asilalise ilizwe ngelakhe lalabo abusana abadla labo. Akulandaba abahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenye imini.
Ngibingelele abasakazi bethu beStudio 7. Ngibingelele umthakazi omuhle. Mina okhulumayo ngikhuluma ngikwele South Africa. Isicelo sami uba nga olalele inkokheli mazilalele leli lizwi. Ngikhumbulela ikusasa le ukuthi ma umuntu angabe siyahlala phansi sebuyele ekhaya besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kuyo, ube le nto ebambekayo ozobonayo ma ufika ekhaya. Yebo.
Salibonani basakazi abahle. Yebo. Siyabonga. Indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu. Umoya ongaphezulu. Into engithanda ukuba ngijoyile eyokuthi abantu bangathi indaba ye-ground. Indaba ye-ground liyana isizwe sibuhlungu thina abantu esindebele. So umunye umuntu sengayithatha ayibone njengento encane elula. Yona le ndaba one day izavusa impi yabantu uma bengayinanzeleli. Ngifuthi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi, impi sibili abantu uma bengayinanzeleli. Asinanzeleleni yona lana impi kakhulu futhi ayisoziphele. Uma bengaze bethina ayisoziphele lana izahlala ikhona. Noma ngaze benze izahlala ikhona kuze kube sekuphele. Balibonani basakaza abahle. Hayi, nyezwa. Nyezwa sibili indlela elisakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, zilohlonzi ngempela. Ziyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebeleni ukuba bantu bakithi lingatatazeli liyele lalo. Ibandla elikhona omthwakazi imthwakazi Republic Party ilolodwa ibandla elizale engukho ukukhona lokho konke sikubonayo lokho akungeke kusincede ngalokho khangela uzibona abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangisibo bantu bakamthwakazi ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphindlela asizameni bantu bakithi kuba sizameni uba sihambela leli bantu sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili ilolodwa ibandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba izakwenza njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabe ngokukhamisa nithele siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abahlali besigaba seTexas esatshaywa ngungqwaqwane owadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama-insurance ayala ukubhadalela lumonakalo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, umumo kulezi ndlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqando lo. Kubonakala sibili ukuthi izindlu lama-business amaningi achaywa sibili. Lathi nje kulapha saba lakho ukuthi impumpi zichaywe, zifreeze, zidubuke, zichitha amanzi after sekwenzakele lokho. Umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga, ungalindelwanga lapha endaweni enjenge-Texas. Ngoba e-Texas i-state esichisayo, asizo state esilomqando. So kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando. Lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando. So kwalimala sibili izindlu eziningi. Boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu, kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle.
Manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo? Njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini ngohulumende?
Abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba ungakhuluma lalaba abama-insurance ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama-insurances la awama-businesses aphezulu. Abantu kazana ama-insurances ahle athi awulayo insurance ye-flooding, awulayo insurance ye-foundation nxa kuyikuthi kudubuka impompi ngaphansi kwezindlu. Bahle bathi akula insurance enjalo. So ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela, bezithengela, befaka mbijana mbijana. Kodwa ke okungathi nguzwa kuhle yikuthi ama-insurances kawakhavi ngoba bekungayisiyo nto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala. Bandise ukukhava umoya, ama-hurricane, izinto zolezo zijayeleke eTexas. Kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freezer, hayi babengelakho, abalakho kulist ye-coverage yakhona. Bayaqondisa abantu ukuthi ba-apply kulokho kuthiwa yi-FEMA, we-federal government. Angingazi ke lokho lakho, angithi kuzithathela isikhathi sakho. Kodwa ke abantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho. Yomumo wakhona olapha eTexas.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika. Jazz, uJazz Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMaravini.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke emsakazweni omkhulu. Yeah, ngujesu marabilo. Yeah, umculo wereke nje, umculo vele benguthanda. Vele nje ngikhula, ngikhula ndlalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know. Yeah, umculo nje onguthandayo, umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye, njalo uthandwa ngonke umuntu omncane, omdala, uyawuthanda lo mculo. Umculo ole message, umculo oyakhaya, umculo othandwa ngabantu kakhulu.
Video yengoma yakho iyakholisisa sibili. Ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le?
I video isezingile liphezulu kakhulu, isezingile liphezulu kakhulu. Sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshi ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze. Okusalayo sifisa abalaleli, abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle. Ya, sibenzela laba group amaningi lapho, anjabo Khaya Arts, anjengabo Molamba, Alexander Dance Lab, Omzo 7 lapho yoba direct video, kutsa Chikomo nguyo ofilimileyo Lora. So this is a very, very, very good video. Also a different style altogether. And ngiyithanda kakhulu. Labantu bayithanda kakhulu ngendlela emangalisayo njengoba namhlanje silonjile nje. Bayithanda kakhulu ama message engiwathola ayamangalisa. Yeah, kakhulu kakhulu. So hayi, ngiyajabula ukuthi i-approach yami ku-reggae abantu bahle bevele bayithanda. So yeah. Ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJayz Marabini lapha khona, ukuthi uJayz Marabini umculo ongacula noma uphi umculo. Yani, so nansi reggae umdumo wamakhosi, liwuthande. Lusekele, lihambe ku-Facebook, lihambe ku-YouTube, li-like i-page, li-subscribe. Yikho okuqakathekileyo lokho ensuku zanamhlanje, lathi ukuze silikwazi ukuthi sithuthuke, siphakame, sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho usuzahle uhlale utshaya i-reggae na, kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Ya. I-reggae umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza, kodwa umculo kade vele ngiwenza soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha ku-reggae zama ukuthi ngingene ngifinyelele ku-international market, ku-international scene, lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela, uculele abantu base-Africa, uculele abantu bonke nje emhlabeni wonke jikelele. Yinjongo yalo mculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho-ke abantu bawudinga umculo waseZimbabwe, bawudinga umculo wakithi. Ngakho-ke zama ukuthi siwufake. So i-reggae le i-reggae etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengoJayz Marabini. Yeah. So yes, I'm so excited. Abantu ngoke ngcuse ukuthi abantu abasekelele umculo. Lo mculo lo kade vele ngiwenza, nzayenza le album yakhona. Nxa vele uhamba kahle zabe ngisenza i-reggae mphinde ngenze le umculo owesintu kade ngivele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19, kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBheki uZulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.